Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 20 Mfufu 2021 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa usinda engozini yemota ngemva kokudutshulwa kwayo ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF eMutare.
Kuliqiniso ukuthi kubele kubi okuthize befuna ukumqeda sibili esingathi bethi befuna ukumbulala.
Intengo yempahla lokudla isikhuphukile ngesilinganiso esiphezulu kunsukwana ezisanda kwedlula.
Izinto eziningi zikhwelile nxa sithatha imzekeliso into njengesinkwa kade i-130 zimdollars kade sikubo 147, 143, 145 zimdollars kusiya ngokuthi uthenge ngaphi.
Elemelika selisungule umkhankaso ukukhuthaza amabhizimusi akwele Zimbabwe afuna ukusebenzelana lamabhizimusi alo ukuthi aze phambili ngesikhathi kulesithunywa se-United Nations elizweni.
Angeke ngithi ukungenzi kuhle kwebhizinisi lami kubangelwa ngama-sanctions, kodwa umkhathi omubi wezomnotho obangelwa ngezombusazwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa usinde engozini yemota ngemva kokudutshulwa kwayo ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF eMutare izolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi imota kaChamisa ibisedlula ku-roadblock ebilabasekeli bebandla le-ZANU-PF kunye lamapholisa lapho kube lokukhulumisana kubi. Andubana uChamisa lequla lakhe badlule ngesiqubu, imota zabantu be-ZANU-PF zibahlezi esithende. Kwase kukhala imbhobho, olunye uhlamvu lwatshaya ifastele lemota kaChamisa lwayathutsha kwelinye icele. Ngokutholakala kwenhlanhla, uChamisa labakade besemoteni basinda. Enye imota ebikhapha ekaChamisa ibikwa layo itshaywe ngolunye njalo uhlamvu lombhobho. Inhlanganiso ecwayisisa ukwenzakala elizweni eTim Pachedu ithi ihambise imfanekiso yabacathengelwa ukuthi yibo abakade befuna ukubulala uChamisa emapholiseni, kodwa litshone ilanga kungela loyedwa obotshiweyo. Ngeviki edluleyo kube lesehlakalo esifanayo eMaswingo. Ake sizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngalolu daba.
Iphathi sithi umthetho phela awusebenzi njengoba umthetho. Uma kulabantu abahamba betshisa izimota betshaya izimota ngithulo wedwa ongabotshwanga, kutshengisa ukuthi iZANU-PF iyabazi. Yikho ke singake satsho ukuthi ungaphi kathesi, but currently as I speak I've confirmed kuliqiniso ukuthi kubele kubi okuthize befuna ukumqeda sibili esingathi bethi befuna ukumbulala. But siyabonga iNkosi ivuke ivikele. Into esesiyicela manje esingathi siyayidimanda through the so-called United Nations Envoy, SADC, United Nations Security Council, AU and SADC and many other democratic and progressive organizations in the world. We see buhlungu sifuna ukuthi lokwazakale ukuthi abantu banje bame ngamandlondlo kunzima ngoba abasoze bakuyekele phongwenziwa nje. Siyakwazi ukuthi konke lokuzanuPF zama ukuthusela abantu ifuna ukubulala abantu. So sithi sonke amaZimbabweni we're not safe from ZANU-PF autocratic rule. Ngakoku ngalokho ke siyalala lokho esikhangele sigaphele sifuna ukwazi ukuthi upresident wabantu usafe kayiso yedwa esimkhangelayo labantu ba edibehamba laye asikazi ukuthi bangaki balimele bangapi, kodwa ke konke lokubuka igande.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ugatsha lwabatsha olwebandla le-ZANU PF luthi okukhulunywa libandla le-MDC Alliance akusilo qiniso. Lokhu kugcizelelwe isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana George Jaramba, laye othe akusilo qiniso okwenzakeleyo lanxa kule mfanekiso kamabonakude elingayibona kupheji ye-VOA Ndebele kuFacebook. Intengo yempahla lokudla isikhuphuke ngesilinganiso esiphezulu kunsukwana ezisanda kwedlula. Isisindo sedola leZimbabwe emkambo wemali osemthethweni laso siwile sisuka kumadola ayisifica minombili lanhlanu 1:85 saya kumadola alikhulu nxa kuqathaniswa ledola leMelika i-1:100. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube.
Izinto eziningi zikhwelile nxa sithatha imzekeliso into njengesinkwa kade i-$130 zimdollars, kade sikubo 147, 143, 145 zimdollars kusiya ngokuthi uthenge ngapi. Ilacto uchago imhlobo etshiyeneyo yochago oluvuthiweyo lolu kade ngabo 50 something zimdollars, kade sikubo 70 something zimdollars. Uthathe layo imchova le kade siyigade kazubukho ekade yi-$50 zimdollars, siku-$60 zimdollars, ibhasi siyi-$50 zimdollars from $40 zimdollars. Kube sokusithi-ke le imchova engekho emthethweni esasijale ukuyigada kudala kungakabuya uzubukho, yona sisukile ku-$60 isiku-$80. Izinto zikhwelile, izinto eziningi zikhwelile.
Sizwa kuthiwa isisindo sedola nxa liqathaniswa ledola leMelika singani laso siwile, ungasitshela ukuthi kuyini okuzwileyo ngalokho?
Isisindo semali yeZimbabwe lokhu sisiya sisehla nxa siqathanisa lokuthi kathesi emkambo kahulumende iveli sibanga o-1:90, kube sokusithi-ke emkambo omnyama isisondela khonapho kibo 1:70, 1:90 kusiya kibo 200 kusiya ngokuthi ungaphi komango. Isisindo semali-ke siya sisehla kakhulu nsuku zonke ngoba abantu bagijimisa ukuthi mhlawumbe labo basale bebamba okuthize nxa sokuthe leso sisindo sagugudeka kakhulu. Ikubona ukuthi lanxa usiyajintsha lo lalowo kuqambela inumber yakhe esekhanda, abalandeli kakhulu liyani imali etshintshwa ngomkambo kahulumende.
Manje zona izakhamizi zithini ngalokho?
Izakhamizi seziphakathi kwelitshe lembokodo ngoba imali abayiholayo le ntengo abahlangana layo imihle yamalanga kakusahambelani. Abantu iholo kaliguqukanga, intengo iyeqansa nsuku zonke, indleko yezinto abazisebenzisayo iqansa nsuku zonke. Njalo nxa bedinga imali yokuthi mhlawumbe bayisebenzise imali eyi-forex, ikakhulu nxa befuna ukuyabhadala kumbe ngama-renters lawa abhadala nge-forex, kuhle kugugude imali abayitholayo, bagcina bephila nzima okunye okumangalisayo ngenxa yokuthi isisindo semali yelizwe lakithi izimdola igugudeka nsuku zonke.
Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Ngesikhathi isithunywa se-United Nations siphakathi kuhambo lokudingisisa ukuthi izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF lamankampani azo iMelika leBhilitane ziphazamisa njani uZulu Makhaza, eliMelika selisungule umkhankaso wokukhuthaza amabhizimusi akwele Zimbabwe afuna ukusebenzelana lamabhizimusi eliMelika ukuthi aze phambili. Isigodlo seMelika eHarare sethule umbiko enkundleni yeTwitter izolo sinxusa amabhizimusi angaba efuna ukubambisana lamabhizimusi aseMelika usebenzelana kuleli kugatsha lokwethekelelwa kwelizwe lelokuphehla amandla kagetsi ngesola ukuthi aziveze ngoba ekhona amathuba okuqhelisa amabhizimusi la. Okwenziwa ngelemelika lokhu kuphikisana lokukhulunywa nguhulumende wezanu-PF yena othi uyehluleka ukuvuselela umnotho ngenxa yezijeziso zelemelika. Zona athi zivimba ukusebenzelana phakathi kwamankampani aseMelika laweZimbabwe. Isithunywa se-United Nations lesi unkosikazi Alena Duhan unxuswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi azebona umonakalo athi udalwa yizijeziso lezi. Kodwa eleMelika leleBhilitani aqina ngokuthi izijeziso lezi ziphazamisa amalunga ezanu-PF kuphela lamankampani alobudlelwano laleli bandla etheswa icala lokwephula amalungelo kaZulu. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Alec Ndlovu usomabhizimusi. Waqala ukumbuza ukuthi yena izijeziso lezi ziphazamisa njani ibhizimusi lakhe.
Angeke ngithi ukungenzi kuhle kwebhizinisi lami kubangelwa ngama-sanctions, kodwa umkhathi omubi wezomnotho obangelwa ngezombusazwe ezingemanga ngokuqonda. Sizakhumbula ukuthi bathi befaka ama-sanctions lawo i-America le-Britain yacho ukuthi kulokungaphathwa kuhle kumalungelo abantu, ukuhlonitshwa kumalungelo abantu, i-freedoms of association le-assembly. Esinanzelela ukuthi ke ucukulolo lokho lusiyaphambili lakhathesi. Njengoba nje emavikini adluleyo sibone ukuhlukuluzwa kukamongameli we-MDC Alliance labalandeli bakhe esabelweni semaswingo. Yizo izinto eziphehla ukubana ama-sanctions aqhubeke elokhe efakwe yilamazwe abawafakileyo.
Kodwa abezanu-PF Ndlovu bathi izijeziso lezi zibulala umnotho njalo ziphazamisa uZulu weZimbabwe jikelele.
La ngama-targeted sanctions, okutsho ukuthi ke ilizwe lonke ayisikho ukuthi amazwe la afaka ama-sanctions kadlelane lalo. Sananzelela singakhangela iZimtrade statistics, i-trade eningi ivela kiyo kanye i-America labo Bhilithane lamanye amazwe ase-Europe khonaphana. Yibo abasincedisa kakhulu futhi langezikhathi lapha siwele zingozi, imfazwe, ama-disasters phela. Uzathola ukuthi kwezempila kahle lapha yibo abasincedisayo ngama-resources, langemithi, langezinye izinto nje siyabe sizwela ngesikhathi esinjalo. Kanti ke futhi singakhangela kungani sihlala sikhala ngamazwe amabili kumbe amathathu kumbe amane. Mangake amazwe jikelele umhlaba wonke esingenza i-trade lawo siyekele ukuba sikhala ngama-sanctions. Ake sikhipheni i-America, sikhiphe iBhilithane, sithi mangaka amazwe esingenza i-trade lawo emhlabeni wonke jikelele. Maningi, kungani ke singa-trade lawo senze kuhle njengalokhu amanye amazwe senza?
Ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuze umnotho uvuselelwe ubuye ume njalo ngezinyawo?
Esingakwenza msakazi ukuba sithuthukise umnotho welizwe lethu ukuthi kube lokuchibilika kwesiphangephange njengelizwe. Sicakathekise ke ingatsha ze-power generation, ingatsha zokuthuthukisa amanzi, sicakathekise zikaloliwe, imigwaqo, cheaper communications, kanye lama-investor friendly laws. Lakhathesi banenge abantu msakazi asebefisa ukusuka emadolobheni ngenxa yesiminye eminye sesikhona, baye kuma-rural areas bayoqalisa ama-small to medium scale businesses. Kodwa ke isimo sokuswelakala kwemigwaqo emihle, kwezamanzi lamagetsi yikho kwenqabela ukuba ilizwe lethu lithuthuke. Ngicabanga ukuthi lokhu kudinga nje uhulumende ukuthi atshintshe indlela enza ngayo, atshintshe indlela aqakathekisa ngayo lokhu esingathi nje i-service delivery ngamafitshane.
Umnumzana Alec Ndlovu ngusomabhizimusi ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Oh. ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kuthi abangamachumi amathathu lambili 32 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwa igciwane leli ngabesigaba seMashonaland West abalichumi 10. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,083 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19. Kuthi abazinkulungwane ezedlula isikhombisa 7,676 bahlatshwa ijekiseni yesibili.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abalimi bedolobho lakobulawayo bazaphiwa inhlanyelo lemvundiso phansi kohlelo lweintwasa mfumvudza. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende usengezelele isikhathi sezinga lokulimuka igciwane leCoronavirus ulevel 2 ngamanye amaviki amabili njalo lanxa uhulumende evuma ukuthi igciwane leli selinganeno. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salbonani, salbonani, Studio 7 ninjani? Hawu siyavuka, siyavuka, siyavuka nje impela alikho elibi. Hayi, sibongela nje indabeni enisiphakela zona nje impela. Ezingena eqopho. Ningasithola sinjalo nesiletha njoba sinjalo. Hayi, mina ngingozapha impela nje angifuna ukukhuluma amanga. Angaze ngangena kwelinye ibandla bendibele ngiyihlalele. So ngiyacela, ngiyacela, ngiyacela kolusha. Uzwa le audio. Ngiyanicela ulusha. Hayi, buyani kuza. Ningabini lokho nje nizishayisa amakhanda nishona le nale. Entweni ezingasozanisiza ngalutho. Nisetshenziswe njengamafosholo. Uma isiphelile yalahlwa. Nabafowethu enilahlekileyo. Hayi, buyani ekhaya, anixutshwanga. Ngiyanicela impela, ngiyanicela, ngiyanicela, ngithobela la iBrownfish. Wozani kuzapho, sinilindile endaweni khona la ungasoze uxatshaniswe ngumuntu. Uzohlala lapho umele uhlale khona kuphela, kube kuphela. Yabona.
Hello, 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 sanibonani kuStudio 7. Ya, ndikhuluma noJikinya lapha ePlumtree. Uyazi ngempela ngempela abantu ikuzokuthwaka siboni ngaso linye njalo ngeke siye nganxanye zingemazi. Imthwakazi into eyilelwayo. Ilela into ekhanyayo. Uyawuzwa abantu bethi unkomo izaphu yayingabandlululi. Yebo unkomo izaphu yayingabandlululi ngoba izigigaba lezi ezenziwa ngomgaqo wo-1980 zazingakabikho. Unkomo so wayesaphethe ngale ngaboma 60 somethings kusiya kuboma 79 kugcina khona pha. Ngapha sokuphatha umgaba umgaba ahle baqala ukubandlulula. So unkomo kazange abandlulule muntu sibili lapho liqinise. Kodwa umqondisi kabandlululi thina siyakhalaza ukuthi lathi asike senziwa abantu. Abantu abejulayo bathola imisebenzi ngokwendawo yakubo. Amamisi lawo afundise ngokwendawo yakubo ukuze abantwana ikakhulukazi masibheke abantwana beprimary. Umfundi ufundiswa ngotisho yi-1 ama-subject akhe onke. So mase kufika umnjalo umntwana uzwisisa ulimi lwakhe mayezaluchasiselwa noma yisikhiwo asichasisele ngesindebele uyazwisisa. Manje labo bhululu bethu balesho hayi asikutsho ukuthi siyabazonda silo kodwa-ke mbona ngani lokusifelisa sebengasifelisa besenzela ukuthi amandebele ukuthi ayafela bese bethola-ke bona imisebenzi. Abantu abake bezwisise ukuthi umqondisi uthini. Umqondisi ukhuluma sibili into ekhanya umagalela amafasibandi akazama ukutshintsha ukukhuluma kwakhe ngoba inkulumo zakhe zimbi zimbi. Ebofunda kuJoseph Chum yabona uJoseph Chum uyakhanya ukuthi izanu uyayisapota kodwa uyakhanya ukuthi akakhohlwanga ukuthi ungumuntu wangaphi esintwini noma ekhuluma uyamuza ukuthi hayi kadi labantu banga manje umagalela amafasibandi nje ubonge udiliza nje diliza asazi ukuthi uyozala nkomoni kodwa kuthiwa ayihlabi ngakumisa magalela amafasibandi ungaba la magama omlomo kodwa ngokwezenzo Hayi ngikulunge kumqondisi. Umqondisi wenza into ekhanya. Ebona ngishona ingane encane, but bakithi zamani ukusupport umqondisi simvotele ngempela ngempela. Akuliwa labantu bale ukuthi mbese ungaze kuthi hayi sizama kulungisa lati ngapho kwakithi ngapho.
Yabo. Salubonani basakazi be Studio 7. Labalaleli bonke abe Studio 7 abathandekayo. Igama ngingulemmo wakomoyo. Bengicela lengcedise kakhulu bantu bakithi abathandekayo. Nyadinga ubaba kanye imazi ubaba lo engimdingayo sengisizwa kuphela ngamahunga ukuthi uthiwa ngu-Ops Moyo owaye driver imota zakondolwane ngiyacela kakhulu Ops Moyo abamaziyo bengathatha inamba yami ethi +26 7 07 abangu-3 9 6 2 6 0 abamaziyo ngisendaweni yaseBotswana kathesi lapha emina engatholakalela khona ngatholakalela endaweni yakondolwane sikhathi nzalwa kumbe lapho kwahlangana khona umama lobaba lami ngize ngitholakale lapho wayekhona Ops lapho sikhathi kuhlangana lomama kokondolwane so maye ngokuthi la uyayizwa le voice record layo Ops ngiyamcela ukuthi ngiyamdinga ubaba ukuba mazi ngiyamdinga u-Ops Moyo endaweni zakumatiwaza kusiya kubo khami khona ngale ikho lapho engalayizela khona ukuthi uhlala khona ngicela abamaziyo bakithi bangithinte kulezo nombolo engisikhulumileyo.
Salibonani balandeli bakastudio 7 ngibingelele bonke abasakazi okhulumayo ngupilot Ndlovu ngise-Victoria Falls. Ngiyabezwa amajaha, ngiyabezwa amaqhegu, ngiyabezwa izalukazi, ngiyabezwa bonke abakhulumayo ngobuhlungu belizwe leZimbabwe. Kodwa mina ngizaqhubeka ngilokhu ngikhuluma ngombono wami munye ukuthi ma uphume wangena ihlathi usiyazingela uvuse ibhalabhala uthi uphathwe ugijimisa ibhalabhala usulibona ukuthi seliginiwe kungikhona suthiyana lalo usubone impala suqalisa kutsha ukugijimisana le mpala kuzayenza ukuthi ubuyele ekhaya ungaphathanga lutho. Engikuchazayo nangu sile minyaka eminingi silwisana leZANU-PF sifuna ukuyikhipha iZANU-PF. iZANU-PF masiyikhangele sekuseduze ukuthi iphume embusweni ngoba labo bazikhangele bona bodwa ukuthi abasafanelanga ukuba laphana. Yikho uthola ukuthi lokudlephana labo sebedlephana phakathi. Sithi siphakathi kwaleyo ndaba sesitshintsha i-agenda yethu sesiqala ukulwisana futhi lokuthi asisafuni ukubuswa ngamashona. Kuzasenza ukuthi singayindawo. Kuzasenza ukuthi sihlale sidubeka ngoba abantu kathesi as I speak njengokukhuluma kwamanje sebehlukene phakathi. Bakhona abantu abasafuni ukubuswa ngamashona kanti bakhona abalokhu besalwisana leZANU-PF. Mina ngibona ngani igcikwane elikhulu elizweni lakithi esimele silwisane lalo elikhulu yiZANU-PF uqala. Okuningi siza kubona ngemva kokuba iZANU-PF isiphumile. Now masisilwa leZANU-PF kuthiwa isitha sesitha sethu sibambana laso sibe ngumngane wethu silwisane laso lesitha sethu sibambene sindawonye bese sisiyakulwa lesitha sethu sesinqobe isitha esikhulu. Yikho ukuhlakana nipha engikubona kufanele abantu bakudini. Asiqaleni silwe lebandla leZANU-PF singenise umuntu esimbonayo ukuthi nguye olamandla ukukhipha iZANU-PF. Uma iZANU-PF isiphumile kungikhona sizakhangela indlela azabe ephatha ngayo.
Studio 7 livuka njani iZimbabwe yonke lomthwakazi wonke. Bengithi ngeke ngikhulume lomagalela amafa kancane ukuthi akaboni ngani ukuthi umqondisi into oyithumayelayo ivangeli oyithumayelayo ukuthi inceda yena iphinde izonceda abantu bakhe ukuthi mhlaye wavuke eshonile umagalela mafa lento le izosala isebenze abantwaneni bakhe ukuthi abantwana bakhe umagalela mafa bethole imisebenzi bethole izikhundla laye lapho engakhithwa esikhundleni lesokiso. Uyisithuta umagalela mafa kusasa bavuka bemkhiphile bafaka umuntu eshonile esikhundleni lesokiso mase bemkhiphile sezaba sefana lenjalo yani izobe sikhonkota kakhulu isengaphandle komuzi kodwa isichayo ekhaya yaphumela phandle ikhonkota singaphandle. Into umagalela mafa oyenzayo ukuthi umqondisi elwela thina umphakathi elwele yena elwele abantu bakhe elwele izizukulwane zakhe umagalela mafa kodwa uqeda lapho uyamjikela ngenxa ukuthi yena uphiwa amacoin lawo waphiwayo for manje sewumuntu osejikela umqondisi. Zwanini bantu bakithi if ma ukuthi uthole isikhundla lapho khona ngcono udle uvele uthule udlele wedwa uthule ngoba kusasa awazi ukuthi ilanga liyavuka liphume kuphi liyavuka ilishisa okunganani oro kuyavuka kubanda okunganani zamani ukuhlakanipha bomagalela mafa.
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti yedalela ephalamende yemelika ecubungula ukwenzakala mhla ka 6 ngozibandlela, lapho abalandeli bakamnumzana Donald Trump wayengumongameli welizwe ababezama ukugenqula uhulumende ibivota izolo ukuthi oyisiphathamandla sikahulumende kaTrump umnumzana Steve Bannon abotshwe yini kumbe hatshi. UBannon ngomunye wabetheswa icala lokutshotshozela abantu laba abavuka eseganga. UBannon wabizwa ukuzokupha ubufakazi ikomiti le, kodwa yena wala, osekubangele ukuthi kube le voti yokuthi abotshwe kumbe hatshi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umnotho welizwe leMelika ususiya nganqele. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, mina ngeke ngithi umkhonomi weAmerica awuhambi kahle. I think he's in recovery stage after iCovid. Njalo futhi kumele sazi ukuthi we are still kuCovid, ngoba iCovid ayikapheli, ilokhu isaqhubeka idisruptor amabhizimisi lento eziningi esifana lalezo. Kodwa esingakutsho ukuthi mask angela iunemployment rate. Iunemployment rate siyehlile, it's now below 5%. When Biden take over from Trump, the unemployment rate is 10%. The corner foot again is shooting, so Trump with unemployment is high. This is only COVID. The COVID is a valley, some business, some money, and the Sivonu Tikoda Manje, a business, Iazamuti, a Kalugufula again, and then a Gule situation, Unkaba Wonke Chigele, oil logistics, which isn't to the Ashota, isn't to Melutin Abe. Ama orders ayenzwayo ukuthi I need to transport from asuke lapho ezilungiswa khona izinto kubo Singapore la China. Thola ukuthi ama ports amaningi avali, alokhe savali o operator below capacity, okwenza kube nzima kakhulu ukuthi izinto zifike ebantwini ngesikhathi. So abantu abasebe kubona lokho ezifu indicator ukuthi umkhonomi awuhambi kahle. Kodwa mina ngokubona kwami, I think uBiden wenza into enhle kakhulu, especially ukukhangelela laba singathi i-population yabantu abaphuwa ukuthi abanakelele labo bakwazi ukuthi bathole indlela yokuziphilisa above average.
Ngokubona kwakho, ubona ngani umnotho welizwe leMelika ungabangela ukuthi umongameli Joe Biden acine esuswa esihlalweni kukhetho olulandelayo?
Well, kuyadependa ngokuthi ama-Republicans azofield abani ukuthi a-challenge Joe Biden. Ngokubona kwami, ama Republicans angafilter uDonald Trump akulandlela lapho engibona ukuthi bangamudla ngakhona uJoe Biden, ngoba uTrump wenza ama Democrats lalabo bangajwayelanga ukuvota awubenza bavuke ngempela bazisele ukuthi hayi lo asingeke sivumele ukuthi abuse, ngoba indlela abusa ngayo Trump uTrump ngokwakhe uyiracist, and uTrump umuntu ozonda the poor, labasebenzi ama union awamthandi, abasebenzi abamthandi. So ngoba ipolicy zakhe yena ukhangelela ezemalini kubo bamisa ukuthi benze izimali eziningi, silama billionaire amaningi lapha eAmerica, othola ukuthi ababhadali ama tax, and then yethina ama ordinary employees sibhadala i tax every penny oyiholayo kule tax component okumele uyibhadale, whereas these rich people uTrump melana le mithetho le yenza ukuthi bafihle izimali zabo bagcine bengabhadalanga ama taxes. So abasebenzi le general population abawathanda ama policies ka Trump. So ama Democrats, as long as bengabi complacent, bacabanga ukuthi hayi vele sibanengi sizowina, kumele bakhuthazise abantu kakhulu ukuthi njengalokho esakwenzayo ngokhetho lika 2020 asiphumeni ngobuningi bethu ngokhetho lika 2024, ukwenzela ukuthi protect democracy. ngoba democracy right now ngendlela abantu baka Trump abezama ukwenza ngo January sikana ikutretena i democracy kakhulu and America is on the brink of ukuthi lahlekelwe i status sayo as being in number 1 nation.
Umnumzana Dan Moyo ngocubungula ezombusazwe ube khuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Reston eVirginia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usinde engozini yemoda ngemva kokudutshulwa kwayo ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF eMutare izolo. Intengo yempahla lokudla isikhuphuke ngesilinganiso esiphezulu kunsukwana ezisanda kwedlula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.